VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyano webandla lezano PF le-PF zaphu wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunity yangaveni kweZimbabwe kwakuyiunity yezaphu lezano. Izanu yayi-celebrative victory over izaphu labantu bemadebeleleke. Izaphu yayimisa umfuqazi.
Abakubandla lezano PF baluqakathekisa kakhulu kusuku lwe-Unity Day.
Abathi i-unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokeli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba ele-ZANU PF kukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo. Ngizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zaphu lele-ZANU PF wenziwa mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathebeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurahundi okwabulawa khona abantu bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke ejikelele. Umnangagwa wabesemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe, lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kweleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zaphu le-ZANU PF amanyana esenzela ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla lezaphu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokelwa ngumuyi uJoshua Mqabukankomo lowayemongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu elake lakhokelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitshola kancane lokho okubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangaso i-Unity eZimbabwe kwakuyi-unity yezaphu lezano. Izano yayi-celebrative victory over izaphu labantu bemadebelele. Izaphu yayimisa umbhuqazi. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlazo kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yezano ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo last watho wathi akuplani izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Yilanga vele lingasekho nje lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengezaphu sithi sokuvelile obekuzama ukuphihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu bezaphu lemadebeleni. Uma nqoba sowahamba laba abaselwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye abekubandla lezaphu kumbe abalokhu besithi bakuzaphu abakubandla leZANU PF ukuthi ningabantu abanje.
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe kwababukhaya imoya. Kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuzaphu bajoyina izami. So wasoze bathi bamele izaphu. Labana abanye bagade impisi besabotile ngehla impisi zajibilika ibadle. Ngakhala even ibhuli elulibalile leli elikababuthinga uDube quite close izambezi. Into azikhulumayo kwaphana uyajingisela umuntu omdala uthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo. Bakade impisi abana bathi ngiyabazwela kakhulu Duke. Manje baba lezibindi kuyehle, ibadle ngakwazi ukubadla, ube basurvive, ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu. Bahlalele kwabo abakwaziyo kufana ngayo.
Singathi ke usuku lolu alulancedo vele.
Hayi alulancedo vele. Ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezatola i-overtime i-WP yovela imali ishoti eZimbabwe, ngingaba loncedo khona ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-WP. Yilo uncedo lukhona.
UMnumzana Patrick Ndlovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu eMatabeleland. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa ke uMnumzana Philip Gawule wobandla lezanu PF uthi kavumelane lokwethulwe nguNdlovu.
Abathi unity ayilancedo, balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya umkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasekuzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongaqakathekisi unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongaqakathekisi amachawe alweli khulula ilizwe leli, ngumuntu ongaqakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bahlale ngokuthula. Njengoba ukuthula khonokwelaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesigidi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagidimele kuyalungiselela amakhisimusi analawo. Kodwa lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labazimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe, ngasukwalungiswa lo daba lwe-ground kodwa kukhanya lokalungiswa phela, yilo phela oloba yinsika yomanyano lo.
Ye, kodwa-ke Gibbs, asehlukaniseni umanyano lendaba ye-ground. Indaba ukumanyana lokhwana kwamabandla amabili i-ground asiyibekeni nayo khona phana, ibe yindaba laye emele isetshenziswe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba ye-ground. Njalo indaba ye-ground Gibbs, kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yekugrawundi. Endaweni yekugrawundi indaba ehlupha edinga ukuthi sibilibanjwe kuhle, iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo indaba yenale yekugrawundi. Isikhathi lesi sesikiso sesidinga ukuthi indaba yekugrawundi siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU PF sixoxela esejolojo. UMnumzana Thulani Ndebele, umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-Movement for Democratic Change Zimbabwe, elaziwa ngokuthi MDC Zimbabwe, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo eleZANU PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. U-Ezra Jesus Banda usasidlulela lolo daba.
UNdebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eshurugu enkabazwe uthi uncindezelwa kwabantu bezimbabwe yikho kwamenza wangena ezombangazwe.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, lokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqembini elizakala lokuthi NPP elikamaimduli.
Kukhetho olenziwa nyakenye okaNdebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seshurugwe, kodwa wachiya sokusela insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho.
Ngawithdrawer in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngingalwisana lomunye wami o-opposition, ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi. So mina nga-withdrawer in favor of i-candidate leyo MDC. Ngazoshiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba saye singasazwani ukuthi uthi mina why ngasupporta ngawithdraw ngasupporta MDC candidate.
Amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwele Zimbabwe, njalo abantu bathi kawancedi lutho. umnumzana Ndebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe.
Ngoba sabona ukuthi kulalawa amabandla akhona akula bandla elimela abantu, akula bandla elikhala labantu. MDCT ekamakhuphe ngibona ngazani bachitha isikhathi esiningi beliswana lo Chamisa. UChamisa laye udlalisa isikhathi ochitha isikhathi esiningi eliswana leZANU PF. So thina sabumba ibandla lele MDC Zimbabwe senzela khonokho ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu.
Uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe.
MDC Zimbabwe ngeyomuntu wonke nje oseZimbabwe. Ichene lamanye amabandla asebenzisa amagama. Umfaniso njengokuthi MDC kaTsvangirai, MDC maybe kaKhupha, MDC Alliance kaChamisa, o MDC ethize befaka igama lomuntu le iMDC yeZimbabwe yonke jikelele. Aso MDC yomuntu, si believe in dialogues, believe in ukukhuluma labantu abaground, ngoba si believe ukuthi abantu abaground yibabale abalama solutions.
Ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe.
So siyanxusa ama youth, siyanxusa bogogo, siyanxusa bokhulu, siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe. That's why iphathe ithiwa MDC Zimbabwe. Sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe. So sithi thina wozani sifaka amakhanda sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba laba bakhona sabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebedlulekile.
Kodwa ke ilunga leMDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe, umnumzana Douglas Mabuza, uthi uNdebele uzimotshela isikhathi.
Mina ngisekela ibandla leMDC okulibandla eliyilo elabantu njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai. Okwamanje sokule kokhokhelwa ngabanye abantu nje kungamabandla okuthiwa yiMDC Zimbabwe lamanye amaMDC watu efek. Ibandla leMDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe ngizalisupporta 2023 ama-elections. Liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe.
Mnumzana Jochuma lilunga le-Central Committee kubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo, njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa.
Amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo, kodwa thina siyiZANU PF asibhuluki. Sibonile even MDC lihlephuka yaba ngamabandla amaningi, kodwa thina siyele siloku simile siyiZANU PF. Sigxilile ebantwini, sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi.
UNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzansi Africa. Ngimela eStudio 7 eJohannesburg kule South Africa, igama lami ngu-Ezra Chisasibane.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko wesenziwe mandla, elo baba mkhulu babe lobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabajadileyo. Silomama uSakhile Liline uMadube, ingcweti kwezamasiko esintu, njalo lo baba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ungwenyama ke usibhalele wathi omama ukukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Wawungena umuntu ocabangela abantu. Wawubonakala umuntu emisa umama esitaladeni, umbe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondisene endlini lapha dube seqhaza umuntu esegigideka efonini. Kodwa kalo ubaba uzondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sebona umama egigideka efonini, seqhaza ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngaleceleni.
Konapho-ke Madube, siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo, kuvame kangana nikhona
ukuhlukunyezwa obaba ezindlini lakho? Kuvamile njalo, singakulandzeleli i-percentage yabo baba ungafikhithe enqenye futhi phezulu edlule yabomama, ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu, iningi labo basela ngaphakathi. Njalo uhulumende vini ngani ukhangele kakhulu kusayidi yabomama, ufithi ukuthi abanewethu labo ezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeneyo ukuze uzuzuzwele ukuthi ubaba lowadlani ubaba luhlalileni lale nkulumo yasithi ukuthi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba uhlavela kuthuli ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabo sihlala pho ngunika inkulumo ezibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi ukuthi mndangamndamndane zonto ubaba wangikhona yikho futhi ukuthi useze watshaya umama wambulala ufitsho ukuthi sicala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa
Thisa, kunjalo baba.
Kunjalo lake kuthi uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njalo usazi indaba yami. Uthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini. Kuba nzima ngibona ngani ukuthi wakho umuntu lo yazehlike, lo yabonga ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda. Ngakho abaningi bagcina befela ngaphakathi uzothi umuntu sezithethe, labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela. Akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzozothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani ngingatsheli muntu ungathola ukuthi-ke la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaya ngomampama ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hhayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World
Siyaluzwa sibili udaba lethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye nxa ungavala khonapho Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender-based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube lokudlisana ezindlini kube lokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxani wayo uzifane kuhle singana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincwedi ukubulala ngoba umtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi isini sihlezi kuhle singani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize sihle ngamasiko aso ngiyabona
kuba khonapho-ke baba sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wele ngubaba kumbe ngumama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobufakazi chiya ungabulalanga kuthi uthi uthiyophiwe unkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi-ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ubuchapa ezindlela nxa umbohola malini kumbule isikhundla esinganani nasemsebenzini hloniphe omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe
yebo 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 mthwakazi omuhle sempapa omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantata emlotshwa ongumxoxi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum
iBulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelela ukuhlanganisa ama-youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelela ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019 ama-challenges abekhona ama-opportunities abekhona lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabangela ukuthi thina it could have worked better and also sikhangelela ukuthi thina njengama-young people avela kuma-sectors la acheneyo singasebenzisana njani
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo
njengoba nithile ekuqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare nxa ngikhangele iHarare lama opportunities awapha the young people and what they are able to do. I realize ukuthi there is a huge gap. And igap yona le igap yokuthi singayivala njengama young people. There are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo. Ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama second class citizens where ama opportunities kafika kithi or ama opportunities ngayifika kithi abanama conditions ukuthi asingeke sikwanise ukuwafulfill as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi what is it that we can do as young people? Engayenza ukuthi sibe kwazi ama opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angapi as ama young people from different sectors, ama weaknesses angapi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngapi lokuthi ama weaknesses ethu iwapi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume lama solutions angani the cover up for those weaknesses while strengthening ama strength esiyabesi lawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe luse Tekineko Movie House eBulawayo Center. Kungenwa $5 kumbe 75 rand. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sabe silthatha amapikitha linetworker labanye. We'll have a few snacks khona ngale. It's covered ku $5 yakho, but the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imeseji lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gciba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasoze ube khona in our forum, we do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate Mlotshwa, thank you. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokozo muhle simbapho muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxela ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BigMyke3 yoni username. Yami lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM Kodwa lokho namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silo Ntukamela Inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungamile Inkomo. Namhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini lekhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yekhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje ngamaphitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya ekhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibheli kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabilo kuningi okungananathiselwa kuye. Umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongena kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya ekhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu. ezilako ukubekezela ezilothando ezilokuthethelela ezokubekezelelana njalo yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini iy'nhliziyo zethu zinjani vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba indawo ngendawo abalenhliziyo ezingahambelani lobuntu ezingelabuntu ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa sisiyangena ekhisimusini siyabe sisidla siphuza sisenza konke kodwa konke lokhu kakutho lutho into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba yikho-ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel la mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya ujesu engakazalwa leli gama elithi umanyweli itsho ukuthi unkulunkulu ulathi kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle unkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana unkulunkulu labo lanxa izifuyo zicuba ilanga litshisa izulu lisilela indlala ibhahlile unkulunkulu oqobo ulathi ngasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana iintliziyo zethu zihlanzekile
kuyibhede mfundisi
icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosheli uyesu kristu ngasisondela esukwini lokukhumbula ukuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke izipho esizaziphana lokudla esizakudla lokwethekela esizakwenza kucela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi laba sibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba lonkulunkulu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga ngikhathelela ithuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi ngiyabonga nkomo lawe labasazi bonke besitudio 7 ngifisela ikhisimusi enhle
hayi siyabonga mfundisi kube njalo lakuwe
ngiyabonga ngizibongela njalo
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo
Brenda Fassi, Vulindlela, libele khisimusi enhle zulukandaba. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje. Kulabanye abantu abathi kawuncedi lutho umanyano webandla le-PF Zapu le-ZANU-PF kwenziwa ngomnyaka ka-1987. kodwa bakubandla leZANU PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. Umkhokeli webandla leMDC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla leZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube.